Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane weCorona eHarare. Lokhu kuyasitshengisela kubana lo mkhuhlane kuhlano ingozi kangako.
Osakhulayo umnumzana Zororo Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe okubulawa ligcikwane leCOVID-19 eHarare.
Singeke simisa abantu ukuthi vele bagaduzuko imoda ziyadula kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana la lokuthi kungangene abantu nomkhuhlane akuthi udriver abe elomuchanyana wokupuntuzela wonke ongena ebhasini.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula igcikwane lecoronavirus ngenxa yamabhasi kahulumende awezubukho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene. EleZimbabwe elithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba selisehla inani labatholakala belaso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Indodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba osakhulayo uZororai Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe ukubulawa ligcikwane lecoronavirus. UZororai ofunyenwe elaleli gcikwane evela kwele Melika ubhubhe namhlanje eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuveze ngumphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo ekhuluma labo umsakazo oweZBC. UZororo Makamba obengowesibili kufunyanwa elegcikwane leli kwele Zimbabwe ngomgqibelo ubikwa ehlolwe evela kwele Melika lapho anakekelwa ukuba angabe elithole khona. Lokhu kwethusa abaningi asebecele uhulumende ukuba enze konke okusemandleni akhe ukuvikela uZulu waseZimbabwe engozini yokusabalala lokumemethelwana kwaleli gcikwane. Unobhala wezempila kahle kuMDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Henry Mazorera uthi sekumele ilizwe lonke libambane ukulwisa lalo mkhuhlane.
So we understand we've got our first coronavirus death in Zimbabwe and we want to pass our sincere condolences to the family of the deceased and also to the whole family of Zimbabwe.
Yizo ukuba sibe lemva ngenxa yaleli gciwane. Sifuna ukubamba izandla kumuli yakomakhamba lakumuli yeZimbabwe. Sifuna ukutshela ilizwe leZimbabwe ukuba sinanzelele okuchiyo yilo mkhuhlane.
Hygiene protocols and social distancing protocols.
Isiphathamandla sogatsha lwezokuthula kwempiko kuZANU-PF umnumzana Thakwaza Mgwadi uthi bona njengebandla sebeza kukhuthaza uhulumende ukuthi avale indawo esizilabantu abanengi.
I can assure you and please take this for my word. The senior heads of departments at the party, including senior leadership, met and decided to recommend for the leadership in government.
Lokhu ngiqinisile sibi. Namhlanje inkokheli yeZANU-PF ihlangene yavumelana ukukhuthaza uhulumende ukuba sokumele abantu bengavuthani yonke indawo. Ukuba sivale ezinye indawo okugcola khona abantu njengesiyaso eGlenview laseCopacabana. Sesitshele uhulumende ukuba aqinise imizamo yayo.
Some industrial places where people crowd on a daily basis like CSO, like Glenview, the party has recommended to government that tough measures be taken.
Loba nje leZimbabwe selilabantu asebefunyenwe belegcikwane leCOVID-19 abanengi lokhu bengayichaya indiva inkuthazo yokuzivikela ekuthelelweni leligcikwane. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Honest Dube uthi yena uyakholwa kuNkulunkulu esithi uzaqhubeka esiya enkonzweni.
Umhlaba wonke siwelwe ngumkhuhlane weCoronavirus. Siyabona ukuthi iningi labantu selilahla ithemba ngoba umkhuhlane lo awula indlela yokwelatshwa ngayo. Iqiniso ukuthi lawa yiwo amalanga okugcina. Semalanga ngene okugcina lawa abantu bamelanga belahle ithemba ngobabheli ithi the righteous shall live by faith. Unkulunkulu wakhuluma sithi ukuthi kuzaba nemikhuhlane engalaphekiyo, but singabi nethemba ngomkhulunkulu ngeke silahle.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Mary Sithebe uthi uhulumende sekumele aqinise imizamo yakhe yokuvimba ukusabalala kwaleligcikwane.
Bana solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane wecorona eHarare elizweni lethu leZimbabwe. Lokhu kuyasitshengisela ukubana lo mkhuhlane umkhuhlane oyingozi kangako, ngoba siyananzelela lapha kwezindawo okwenzakeleyo. Ngakho sibe sithi aluba uhulumende uyafaka imizamo eqakathekileyo, imizamo ezayenza ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki, ngoba siyananzelela ukubana umkhuhlane lo ungavele uqale, akula muntu esingathi usekuphepheni, wonke umuntu usengozini efana nayo.
Uhulumende okwamanje usethole usizo oluvela kwele China, eBritani lakwe Germany ukuba alise ukumemetheka kwalomkhuhlane eZimbabwe. Kwele Italy lakwele China lapho okuqhamukele ligcikwane selibulele inkulungwane zabantu, okungabangela ukuba ele Italy livale imingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi abathengisa ezitaladeni labanye bazaqhubeka ngomsebenzi wabo bengalandela umthetho, njalo benanze ukuhlanzeka. Ngesikhathi ilizwe selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus eselisabalele emhlabeni wonke. Lokho kuphume emhlanganweni osanda ukuqhutshwa ngumphathintambo obona ngezamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni labathengisa ezitaladeni labanye. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Debra Mukasa usichasisela okuphume kulomhlangano.
Umhlangano esaselawo lo minister umama Sithembiso Nyoni wawungokukhuthaza thina esithengisayo ukuthi sihlanzeke, sinanzelele lomkhuhlane lo coronavirus othe wayehla. So uminister wayesithi babhoda bakhankasa kanye from upresident labo bonke ama-departments bekhankasa ngalo mkhuhlane besiqwayisa ukuthi sisebenze njani. Njalo babefuna ukuzwa ukuthi thina ngokwethu sifuna ukuthi uhulumende esincedise ngani, thina ngokwethu siza kwenza njani ngalo mkhuhlane. So sasengathi siyaxoxisana lo minister esizwa impono yethu njengezisebenzi laye esiqwayisa kuphela ngomkhuhlane lo ukuthi siwunanzelele.
Lizananzelela njani inhlelo zokuhlanzeka lezi njengoba sibona ukuthi amanzi asilela edolobheni lakoBulawayo, njalo abathengisayo bagcwele ezitaladeni?
So yena ngokwakhe umama wayesithi hayi uzositshela ukuthi sihlanzeke njani, sigeze izandla, siphanane ispace, sibone ukuthi senza njani. Njoba nalathi sasicela kuye ukuthi ngase siyathola njengezisebenzi sithole ama-sanitizer at a cheaper price, ngoba siyananzelela ukuthi kathesi izitolo zinjani zikhwezile izinto zawo. Ungananzelela ukuthi ispirit besithengiswa sisichiphile, iglycerin ichiphile, kodwa ngokuthi kathesi sokudemand khona lokho ukuthi senza ama-sanitizer abo spirit lama-glycerin, izitolo sezikhuphulile ama-prizes. So besizama ukuthi sikhulume lo mama ukuthi hayi kazame ukuthi bekhulume labakhangele ngama-prizes ukuthi ebe affordable, ozothi bonke abantu bekwanisa ukuthi bayathenge esebenze ezindlini. Lakhona lokho ukuthi besiqoxa nje lokuthi awubhesi. So kuningi okuphumileyo, thina njengezisebenzi sikhiphe ukuthi i-City Council kayizame ngamandla ayo ukuthi idinge ezinye izindawo. Abantu labana abathengisa emavrandini ezitradeni laphana besuswe khonaphana bephiwe ezinye izindawo. Laye umama laye khuluma ethi hayi ngizwile kodwa angeke ngiphendule. Labe City Council laba babekhona, ukhona owayemele i-City Council laye wakhuluma wasitshela ngokwakhe ukuthi hayi amanzi akhona, abafuna ukusebenzisa especially abasebenzele egodini bakwanisa ukuthi bethole amanzi ezimpompini zemahofisini e-City Council. Sile hofisi liyane se-Dagmore esetshenziswa eyiyo eyethu lapho esibhadala khona, lapho esidinga khona izindawo zokuthengisela. Bathi bavula okwezothi sithole amanzi. So kuningi nje sasiphonga ukuqwayisana nje, kwakuyukuqwayisana sibonisana nje ukuthi singayenza njani umkhuhlane. Yikho lapho esafunda khona futhi ukuthi njengamavenda njengezisebenzi sowufuze sithandane, sazane, sazisane, singabona omunye wethu engathi kezwa kuhle simncedise simphathise, engavali umsika wakhe ngoba engavala abantwana bayakudlani. So nxa evele egula uyakwanisa ukubuya lezinto zakhe ecele umakhelwane labo bemthengisele sithengisa kanjalo.
Lo unkosazana Debra Mokasa umgcini sihlalo weBulawayo Vendors and Traders Association sixoxela ekhona le kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula umkhuhlane we-coronavirus ngenxa yamabhasi kahulumende awezupco kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene khona kukhuthazwa ukuthi abantu bengathintani. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abantu bakobulawayo kanye labachayeli bezimota lokho bengaboni ingozi ekhona ngegcikwane le-corona ngoba akula ukuveza ukuthi bayazama ukuthi bavikele ukumemetheka lokuthelelwana kwawo ezimoteni zabo. Umnumzana Aklas Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathwala uZulu eJehova Mbayiwa uthi bayazama ukwazisa abantu ngemfundiso yomkhuhlane lo.
Abantu thina ezimoteni zethu lapha siyagezisa. Abafana nsathi ukuthi bagezise izimoto zabo nesafa phakathi. Labo bagezi nxa abantu bengena abantu babatshela ukuthi njengokulo mkhuhlane okhona lou nxa likwehlela lithi shona lingaxhawulani ezimoteni yikho esibatshela khona.
Unkosikazi Sizwile Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi imali ebhadalelwa ukugada imichova iningi kakhulu ngakho kunzima ukuthi bayekele ukugada uzupco laloba besizwa ngomkhuhlane lo.
Sizwile sibili ngomkhuhlane lo abathi yicorona. Hey manje thina uDubo inkinga yethu yokuthi khathesi siyagadwa ozupco siyagada ama istimela ngoba yikho kungani kuchiphile kusichiphele.
Umnumzana Themba Mathuthu olilunga ledale leSenate emela imzingwane uthi kuningi okumele uhulumende akwenze ukulwisana lomkhuhlane lo.
Kuningi okusafanele uhulumende akwenze ngoba nxa sikhangele abantu lokho bekhanya bephithizela behamba kakhulu abantu bachayisa emsebenzini and bayaphithizela bayaminyana ku-transport bagada ozupco bahamba beminyene kanti ke izicebiso zithi zona abantu akufanelanga baminyane.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lephalamende emela umuzi wePhumula uthi abakabi lamalungiselelo omkhuhlane lo.
Njengebukhokheli asikabi prepared for umkhuhlane lo wecorona til ingozi ilothi khona khona phana emabhasini uzukho kare singikhuluma xa singahamba ku 6 avenue lapha kugadelwa khona amabhasi kugcwele different kind kulephumula kule magwegwe kulani abantu labana they are more than 1000. So indlela engiyibona ngayo mina njengelizwe lako leZimbabwe ukuthi asikabi prepared for i-coronavirus lay.
Laloba iningi likhalaza ngengozi engaba khona ekumemethekeni komkhuhlane emabhasini unkosikazi Stars Mathe uthi uhulumende ngeke enelise ukumisa amabhasi ngoba kuyiyo indlela yokunceda uZulu.
Mina ngikhangela ukuthi singeke simisa abantu ukuthi vele bagade uzupco ngoba indlela yokubasiza imoto ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi ungangena ebantwini omkhudlane. Akuthi udriver onika itikiti abe elo muchanyana wokupuntshuzela wonke ongena ebhasini.
Ukumemetheka kwegcikwane le-corona sokusenza abantu babe lokuthandabuza ngokwenziwa nguhulumende ukuvikela ukusabalala lokuthelelwana kwalomkhuhlane okufaka impilo zabantu engozini elizweni lonke kodwa ikakhulu kobulawayo okufunyenwe ukuba isibhedlela okumele siphathe lumsebenzi eseTongroof singalungelanga ukuthi samukele loba ukuphatha oyabe esefunyenwe elegcikwane le-COVID-19. Nanku sokuphume umbiko wokubulawa komuntu wakuqala eleli gciwane eHarare obevela kwele Melika. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu wesabelweni seCalifornia khonapha eMelika uGovernor Gavin Newsom usethulele isinqumo sokwa lisa abantu kuhamba-hamba bahlale emzini yabo ngaphandle kwabasebenzelana. Ingatsha ezingamelanga zivalwe ezinjengezibhedlela, abacitsha umlilo, abatshayeli bezimota ezithwala izigulane labanye. Ilizwe leNiger lithole umuntu walo wakuqala osefunyenwe elegcikwane le-coronavirus. Lo muntu uhlolwe wafunyanwa elalo ngolwesine evelela kweleTogo lapho edlule kwele-Ivory Coast leBurkina. Ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele okuqalisele kwele-China kubikwa sokuphazamise umsebenzi wokuthengiswa kwamaluba kwele-Kenya emangweni awe-Europe. Nxa umsebenzi uhamba kahle, ele-Kenya livame ukuthumela amaluba ohlobo lwama-roses inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 ngelanga. Kodwa kathesi lena lisa inkulungwane ezingamachumi amahlanu kuphela 50,000 ngelanga. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba lisehla inani labatholakale belaso lisuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu lisiya kwezilikhulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngale inyanga kambimbitho amazwe omhlaba ekhankasela ukuqedwa kodubo lomkhuhlane wophepha we-TB, uZulu lapho uthi alwengezelelwe ulwazi losizo phezu kwalo mkhuhlane ikakhulu emaphandleni. Umnumzana Sylvester Mushaike ukhokhela inhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe uthi amalunga asengozini enkulu kusifo sophepha ukwedlula abakweminye imisebenzi.
It's a disease enkulu kakhulu eyibanjelwa lokuzeni i-dust abangeli lokuzeni i-TB. So kawungeke wabange mine ungela TB, imayini le TB kuhambelana.
Uthi lolu ludubo olucina luhlasela ngitsho lemuli zezisebenzi ezihlala ezindlini ezikhona pha abasebenzela khona. Ethi kusiya ngohlobo lokwenjiwayo abanye bakungozi engezeleleyo.
Sile problem kakhulu nxa sikhangela ilokuzeni i-TB is very prevalent in coal mines. So lathi silayo ilokuzeni idubo langona likhona sibili.
Kodwa okwamanje uthi akula dubo kangako olwethu sayo ngoba iningi lezisebenzi lisenelisa ukubona ukuba isifo balaso bebe sebeselatshwa siphele singakabi yingozi. Umnumzana Golden Magwaza okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe igapuze uthi izisebenzi zabo zisengozini lazo emapulazini.
The major worry is that in our industry we use different chemicals. And especially in tobacco.
Inkinga esilayo yikuthi umsebenzi wethu sisebenzisa imithi echiyeneyo yama chemicals ikakhulu kumsebenzi wokulima igwayi. Lezo yizo izisebenzi ezibhekana lalolu dubo.
Inkinga othe yikuthi labaqhatsha sebekhona emapulazini iningi labo alisenelisi ngendlela ukulandela abakufunayo ukusetshenziswa kwempahla edingakalayo yokuvikela izisebenzi ezisebenza le mithi ejeneyo njengalokho okwakusenzakala kudala.
But we are coming up with the law that will also try to protect the workers.
Sesilungisa umthetho omutsha kudaba lokuvikelwa kwezisebenzi sebenzisa impahla ebavikelayo sisebenzelana labaqhatshi emaplazini lekhansili yokusebenzelana njalo umthetho lo ungagazethwa lonyaka.
uDokotela Charles Sandy okhokhela imisebenzi yokwenqatshelwa kwe-TB kugatsha lwezempilakahle lokwendwa kwabantwana uthi uhulumende ulwisana lalesi sifo kabanzi okuthi kudaba lwemigodi basebenzelana le Chamber of Mines ukuze isebenzi zonke zivikeleke.
Currently our incidence is just around 200. At its peak it was around 550.
Lesi simo kusukela ku 500 ku 100,000 ngayinye ehlolwayo safika ku 200 nje kuphela okukhombisa ukuthi siqonda okufunekayo sibili.
Uthi baqhubekela phambili befundisa uZulu ngalesi sifo eselaphikayo kakuhle ethi imisebenzi yabo ikhanya iphumelela okujabulisayo njengelizwe.
When you look at the mining industry, you also have to look at the informal sector. That is where we have
uDubo yilaba abasebenza bezimele bengelanhlanganiso ezibameleyo kodwa sisebenza lenhlanganiso ezizimeleyo labantu phakathi kwezigaba ukuze silungise lolu dubo.
Uhulumende uthi ufuna ukwehlisa isilinganiso sabantu ababulawa yi-TB ngokwedlula amathumi athoba munwa munye ekhulwini 95% lapho kufika umnyaka ka-2035. Abantu abasengozini yokuhlaselwa yi-TB bagoqela abasebenzele emigodini lemuli zabo, abaphila ligciwane lengculaza ele-HIV/AIDS, abantu abaleminyaka ephezulu kwamathumi amahlanu yokuzalwa, labaphila lesifo sechukela esediabetes okumele behlale behlolwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa bekumele alandele isibonelo esenziwe nguMongameli Mokgweetsi Masisi, yena othethe inyathelo lokuzivalela esebenza eyedwa endlini ukuze kube lesiqiniseko sokuthi akathelelanga igcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela uhambo lukaMasisi kanye loMnangagwa abakade beseNamibia ngempelaviki. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
UMongameli Mokgweetsi Masisi umise ukuhamba-hamba kwesiphathamandla zikahulumende weBotswana ngaphandle kwelizwe ngenxa yokwesabela umemetheka kokuthelelwana igciwane le-COVID-19. Kodwa ongapheli amalanga athile, uMongameli Masisi ubesemoyeni elubhekise kwele-Namibia ngomgqibelo lapho esiyaba emkhosini wokugcotshwa kamongameli Gage Geingob eVinduk. UMongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMongameli João Lourenço oyi-Angola labo behambile kulomkhosi. Kodwa kucunule inengi elithi inkokheli yamazwe la ayitshengisi ukuzimisela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kwele Namibia sokufunyenwe abantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus. UMongameli Masisi ngemva kokuchothozwa linengi phezu kwenyathela lakhe lokuya eNamibia ufike wazivalela endlini yakhe eHebron okwamalanga alithumi lane. Kasoke aphume phandle kumbe ahlanganele lemuli kanye labanye abantu ngalesi sikhathi. UMnumzana Sifas Chuma esalwane seZimbabwe eHebron uthi noma uMasisi ephambanise nokuya eNamibia ungcono ngoba utshengise ukuzisola ngokuzivalela endlini okwamalanga angamathumi lane.
Imeseji yokuthi abantu bahlale ezindlini yethulwa ngomangameli, and kufana lobaba ekhaya, ungatshaya umthetho wena kube sokusiba ngowephulayo uyawusululazile wona lo mthetho emolini. So uMongameli walapha eBotswana indlela ayenze ngayo uphe isibonelo sibili sobuthungameli.
UMongameli Mnangagwa yena kawutshanga ndiva kuphuma elizweni ngesikhathi umlayezo usithi abantu kabahlale phansi ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. UMnumzana Nkazimulo Dube uthi uMnangagwa kumele ahambe phambili ekuliseni umkhuhlane we-coronavirus ngezenzo hatshi ngomlomo kuphela.
They must do what they are preaching, not just ukuthi bebe khuluma lokhu bephinde benze lokhu. UMongameli ubethe is not nxa kungekho necessary he won't be traveling outside the country, but we saw him on Saturday esiya ku-inauguration ye-Namibia. Sesizwile nje ukuthi uMongameli weBotswana has been put in self-isolation after ukuattenda le inauguration, of which laye I think he was in the wrong. At this moment in time, I think everyone has to be grounded and them they must lead from the front. Sibone ngapho.
Ocubungula izombusazwe eseHebron umzana Lawrence Ogedize yena uthi okwenziwe inkokheli ebe iseNamibia akuvikeleki.
The honest truth is it's a lapse
that
iqiniso ukuthi le impambaniso engeke yabikelwa njalo engeke yachasiswa ngitsho lokhu ngoba akula emazweni abo elamandla okulisana lomkhuhlane lo uma ungelamandla okulisana lolutho okungcono ukuthi uwenqabele
when you don't have capacity to deal with something then the most important to do is to avoid it
bezama ukupha izizathu phezulu kohambo lwabo umongameli bamazwe la bathi bikade behlangana ukuze bakhulumisane ukulisana lomkhuhlane we-coronavirus bathi kade bebonisana ngokuthi ingcele yabo ingavikeleka kanjani ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki ngokunjalo eleBotswana selivale omnye umngcele phakathi kwalo leZimbabwe phezulu kwesabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus umngcele wematselo ojeduza le-Plumtree usuvaliwe kodwa oyiwe omkhulu oyiramokhobani kanye le-Plumtree lokhe uvuliwe Ngingu Martin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesizwe abalaleli bethu ukuthi bona bathini ngecoronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana yeFacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele bekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
Nimpotile ngezindawo uma sengena kwayindawo ukuthi akuse Bolton
abantu balenkani igovernment isikhulumile UK ithi ngendlela abantu balenkani ngayo abafuna ukungasuka esitaladeni sebegcina befaka imithetho kube yilockdown ukuthi bafake njenge curfew njalo ukukhala ukuthi loba yilibutho ibutho lengacina lifaka ukuthi likhuza abantu
namhlanje lobaphathi kwezikona lebuyayo ukhulumende walapha ukhanya uzafaka umthetho omutsha ukuthi ube yilockdown njenge Italy njenge Spain Australia njalo uzwile ilethetho sokusanda kwenzakalela Australia sebechala ukuthiwa yilockdown la lapha eBritain ngabona iyabuya
yabona labantu ye kokulo baba umkhokheli othi sibone zama ukusimngenisa kuhlelo umkhokheli mbona zani kokona othi sim ye baba umkhokheli kunjani
yaphila iphila kube njani
hayi siyaphila kakhulu sibili ye so bona akutshela abantu ukuthi ungaphi konapho njalo ukuthi usebenza
mina ngise Cape Town ngisebenza kwa Uber kahle ungabheka nje kuna lapha ngise eparkini indawo khona iparki nje ngisitele emotweni
abantu bagwele lapha eparkini akula ngishone ukuthi ufake imask just show nje ukuthi hayi uyazivikela what wena ngwakho una udrive abantu khona nge Uber awesabi yini mzana
ukwesaba awukwesaba ngesaba kakhulu ngesaba kakhulu and kwase ema airport angisala isibande airport
Indaba.
Hayi bo ngizola isona wabulapha kanjani ingathi ama cases amaningi abantu abavela ngaphandle abekumzisi ile nje. Abekumzisa lapha eSouth Africa.
Hayi siyabonga kakhulu ke mkokheli ungajola kusasa mntakamama.
Ngulungu.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba ke umkokheli Prince. Umkokheli Prince kunjani? Yebo kunjani eGapa khona?
Hayi kuthule kuthule kuthule. Abantu basezindle.
Uthi ke baba ubonakele. Ubonakele? Kunjani baba?
Eh njani baba?
Siyaphila ngapi khona?
Eh ngilapha eLondon la eGoli la eSprints.
Kunjani eSprints?
Ah kuzima kuzima athi ngobhekise ngise hostel la na kuna naye umuntu oyedwa abantu bazivalela ezindlini la. Eh kuzima uyabona izindlu zakhona zonke lezi zindlu zakhona abantu bazivalela ezindlini mawunokha bakubheka ama fastest.
Yema dododo kanye kulo kuzima ne?
Ah kuzima kuzima kakhulu asina nama mask uphiwa lutho lapha uyazihambela nje hamba uvale ngesandla kodwa ungazi ukukhohlela
lokuqhawulana liyaqhawulana sibila cala celene
hayi hayi lana umuntu laqhawulana lana sokuzima lana phela lana sesingaphezulu ka 400 so yabona ukuthi into yakho nasenzi
hey kuzima so lina lizivikela kanjani kulapho mtama
hayi siyaenza kodwa siyathenga ngama mask okusizithengela ngemali zethu masi kutule kodwa kusatholakala sekunzima
so ama mask angona kuthengwa ngapha kwakhona
ama uhambe kahle wathola ezitolo uyakhona kwathola ezifana nabo Shoprite ngakhona kwathola ama mask nakho bo cash build la
khoke umkhuhlane lo uyangaphi egoli kona
hayi kunzima kunzima abantu impela abathi mabe thola ama mask noma umuntu engathola noma ihambe bo phela ijesi impela ezama ukuvala impumulo ngoba kunzima kunzima
Labo ngabanye babalaleli bekhuluma ngokuthi bona balibona njani udubo lwe-coronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana ye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele bekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilaso. Osakhulayo uZororai Makhambe usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe yokubulawa ligcikwane le-coronavirus eHarare. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.